uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe lizakwehlisa amafulegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kaMoyo Kaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela ukucela elezaphu elen African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abakwa-impi yenkululeko bathi bayathakazela kakhulu okwenziwa nguKaunda. Ukhokela inhlanganiso ye-Private Association, umnumzana Petros Sibanda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kaMoyo.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda, sikhala ndawonye lemuli yakhe lelizwe lakhe. Thina nje ngamaZibra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba ngumngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungani bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZipa abaningi kakhulu okwedlula amanye amazwe. Abalweli beZipa abaningi baceqesha kweleZambia ngokusizwa nguKaunda. Izinkulumo eziningi zokuceda impi yeZimbabwe.
Umnumzana ePitoli Maphosa ukubanda leZaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu njengamaZimbabweans, njengama-Africans, kulandela ukutshona kukababa uKaunda izolo kule Zambia. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda waba nguye umongameli oqala welizwe leZambia. Wasacrifisa kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe ase-Southern Africa, amazwe ahlanganisa iZimbabwe phakathi. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka e-Southern Africa. Wabanikeza yonke i-support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalikayo leBotswana neNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda kuthi leSouth Africa selazise ukuba sizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Bert Nico Bethe owala impi yenkululeko uncoma kakhulu imisebenzi kaKaunda.
UKaunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela-ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo-ke nxa sikhangela i-history yethu, ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu iZipra leZaphu. Njalo uKaunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election wo-opposition kazange alale esikhundleni. Watshengisa abanye bonke ke e-Afrika ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Sow Danisibanda laye uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe zithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni, iZipra kungase uKaunda yayifanele beyitshabalaliswe uNyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi seZipa. Isikhathi seZipa lesanzathi isikhathi sokuthi iZipa iphele. Onke umuntu wayesele wayezafana lapho chayisogani sezana emazambiko kuphele khonapho, iZaphu iphele kwapho, leZipa iphele khonapho. So uKaunda ngobunzima ngoba uNyerere basebethe khona eZambia, basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ngathi ngabe AU uNyerere nekampani. Sonke umuntu olesikhathi fanele eMozambique indlela yokubulala iZaphu. Kodwa sebephendukile sokuluwe sokubenzima ukhomanda uNikita. Thatha abanye babesele babuyele eZambia. Wavuselelwa futhi uKaunda ukuthi iZaphu, wakubona uKaunda ukuthi iZaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphepheni eZambia ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKaunda.
Namhlanje ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKaunda weZambia usebhubhile. Mina kimi ukhawunda weZambia is like ubaba ukhulu engakhula ngimkhangele. Ngeke ngahlala eZambia ngisiphetheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle. Kumbe ukuthi ngelinilanga lithi lisihlalele nje. Athuche azelivingelela. Alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi. Kwakungu-Kenneth Kaunda.
Akwaziwa ukuba uKaunda uzangcotshwa nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.